abizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwacela ingcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulomkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Ngatsha ugantshompo wami ngiyazuza amabele angani athe xaxa ngidla umnyaka uzuyephela nabazukulu bami. Angicela impuphu, angihlalambekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi neni selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwa endulo lakathe njengakwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi khona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilimayo ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa kwama-chemicals okuningi okusenza sithathele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalimi abadabuka eMatesi, Chidobe kanye lekaChechethe umnumzana Ngabutho Sibanda uthi lo mcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangelwa yokungani kuhle kwezulu kudalwa yokuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane basuka bebe sebeyandisa zona indlala ikhoza ukuthi bayandisa zona izilimo esiyabeke bekhunywa ngokuthi hayi lingandisi zona ezindiyabomuntu bebe bengandisi lezi ezincane. Kodwa-ke hhayi sokungconywana lo nyaka nje ngaba yokuthi izulu nje alingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala. Kodwa but hhayi eminyaka le nxa kulime kuhle ezilime kuhle hayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigondolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigondolozelwa ezivandeni.
Lamanyana singabantu abangu-5 ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days sitshintshe siye komunye 7 days sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze phonku lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu alila umvundo omningi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizuzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sibanda kuhlangothi lukahulumende olwe-Agritech uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama-small grains ayiwo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama-small grains ayamelana lezulu elilushwana, ayamelana lokutshisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lomumbu, umumbu awukwanisi ukubekezela, kodwa-ke ama-small grains ayakwanisa ukubekezela.
Lo mkhosi oqhutshelwe emavinkilini aweNdlovu Business Center eWange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla, ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo emsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe i-UNICEF ngenyanga kamaba baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo, njalo insane eziningi azikhuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimbabwe Assessment emangweni weWange esabelweni seMathebelele North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo, ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathiswa ngokugcweleyo kulaba abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu, ngingunokuthaba Dlamini.